World. That's our broadcast this evening. Now stand by for Studio 7 in Ndebele with Chris Gande. This is Kip Stube in Washington, D.C., wishing you a pleasant evening and a very good night.
Siyabonga Kip Stube. Siyalamukela emsakazweni we Studio 7 omgqibelo omhlaka 21 ngoNhlolanja 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle lapho lingali khona kumagumbi amane omhlaba olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu. Igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe ukuxotshwa kukamnumzana Didmus Mutasa kubandla leZANU-PF kungakusitshona?
Abaxotshwayo nje abojabulani sibanda abala nto abayikhulumayo, kodwa bayaprotekta khonokho abanako ngokuthula, ngoba bayesaba ukuthi bangaphikisana leZANU-PF bayathathelwa amapulazi.
Izakhamuzi zesigaba seMathebeleland South zimelele ngabomvu impumela esinqumo somthethwandaba phezu kodaba lwepulazi leMaleme.
Uhlupho olukhulu ngabantu beZANU-PF laba ama-vigilante eZANU, laba abayeke ama-activist eZANU, abavocal babe besona ezigabeni bethemba ukuthi bacwashe ngephathi.
Ukusebenzelana kwekhansili yakobulawayo lenhlanganiso ephathisa ngendingeko zokulwisana lomlilo e-Operation Florian yakwelebhilitane sekuqalile ukuthela izithelo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Kambe ukuxotshwa kukamnumzana Didmus Mutasa kubandla leZANU-PF kungakusitshoni? Lo ngumbuzo osengqondweni yabaningi, ngoba uMtasa engomunye wenkokheli yebandla leZANU-PF emqoka kusukela ilizwe lithola uzibuse. Abanye ngabathi lokhu kutshengisa ukuthi uMongameli Mugabe uzenza konke kusemandleni akhe ukuthi angasuki esihlalweni lokuxotsha labo abaseduzane lakhe. Sibuze ingcwethi ecubungula izombusazwe omnumzana Zenzele Ntebele umbuzo lo.
Ngombono wami ukuxotshwa kukaDidmus Mutasa kuZANU-PF ukuseta i-example kwabanye abantu abangabe nengqondo zikaDidmus Mutasa ukuthi khona iZANU ngokwayo unotolerate abantu abaphikisana lento ezenzakalayo phakathi kwayo, njalo bazama ukutshengisa ukuthi nxa bengaxotsha uMutasa ebe phandle kala nto azayenza. So bazama ukuthi bethi cure the cancer, if I may use the word, ukuthi bethi nxa kulabanye abantu abacabanga njengomtasa kuZANU-PF behle beyesabe, ngoba nxa uMutasa sephandle uzaqandelwa, uzatshaya umoya, uzalamba, you'll be weakened. Abaphakathi bazayisaba ukukhuluma lawo, bayasithi seyisitha. Ngokunjalo ke bonke abantu abasesayidini likamjuru abafisa ukuforma i-political party, abafisa ukuhambisa indaba yeCongress kuZANU ecourt, kuzahle kuphelele khonapho. So imove kaMtasa labangani bakhe ngathi kona it is suffered still death ngokuxotshwa kukaMtasa kuZANU-PF.
Singabona na kusiba lo mehluko besenza ibandla labo kumbe kusiba le nhlanganiso efana leZANU-PF?
Angibaboni befoma ibandla labo because oza kunanzelela ngeZANU ukuthi now that uMtasa ephandle asoze simangale nxa sizwa kuthiwa uMtasa iplazi lake lithethwe, uMtasa ubotshelwe ukuthi wenze lokhu lalokhu, uMtasa-ke sekukhethiwe endlini yephathi, ngoba bazamele bemekethe ukuthi financially and politically they strip yibo lokhu alakho ukwenza ukuthi esale engela capacity yokwenza anything. Already wakhayela abantu abaxotshwa abanjawo logari gumbo abala nto abayikhulumayo, abaxotshwayo nje abojabulani sibanda abala nto abayikhulumayo, kodwa bayaprotekta khonokho abanako ngokuthula, ngoba bayesaba ukuthi bangaphikisana leZANU-PF bayathathelwa amapulazi, amacala wonke abayenzelayo avumbuluka. So abantu bachuza ukuthi begcine khonoku kulutshwana inotho abayithola kuZANU-PF dala ukuthi bephikisane leZANU-PF, ngoba nxa usiphandle ichansi zokuthi kumelana la iZANU-PF zintuthwana kakhulu, ngoba awulawo ama-connection akhona, awulawo i-capacity yakhona in terms of imali.
Lo ke ngumnumzana Zenzele Ntebele, ingcwethi ecubungula izombusazwe welizwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Izakhamizi zesigaba seMathebeleland South zimelele ngabomvu impumela isinqumo somthethwandaba waphezulu phezu kodaba lwepulazi leMaleme. isisebenzi semahofisini kamongameli Mgabe umnumzana Ronnie Mashingayitse wangena eplazini leli eliphathisa izakhamizi ngezokulima isikolo lesonto lokunye okunjalo njalo. Kodwa inhlanganiso yezokholo e-Ebenezer Trust yamusa emthethwani ndaba ngolwesine lapho osekukhangelelwe isinqumo sokuba uzaxotshwa na kuleli plazi kumbe hatshi. Sixoxe lomfundisi Angliston Sibanda oyisakhamuzi salumango ukuze sizwe ukuthi kuhamba njani ngalolu daba.
Umumo wangkhona akawu abantu bamelele i-judgment leyo kodwa abantu bayayibona ukuthi indaba leyo i-political ngoba ukhanya vele okwakuqala isisusa sakhona yikuthi kuthiwa abantu bamawadini onalana around iplus lelana kabavoti abakhansila ngabama-opposition party kulokhu ward 16 ukhansila ngwe-MDCT ward 17 ngwe-MDC so into yankhona i-political inezimatch ezimahlula ngabuya lesi nqumo kumba ngabuyi laso abantu bathi bona bayaqhubeka ngokwenza imizamo banemicabango eminye abalayo abazama ukuthi bayenze ukuze kufoswe uhulumende ukuthi ayenze lesi sinqumo. I-judgment kamehluli yona iphathelane kakhulu le-access eplazini lelo njengoba uPeter isebenza kathi bathi zikhile uMashingayitse laye aphinde wafaka wakhe amakhiye kwaphambanisa izilimo bese ziphambaniseka zisitsha.
I-political process yakhona yona leyo itshoyo ukuthi bazimisele ukuthi bayenze ngenjani ne?
Igoqela izinto eziningi ezifana nokupetition umongameli, ezifana nokuzama eminye imizamo egoqela ekuthini kunabanye nje abajahade bekhuluma ngokuthi khona lokuyangena khona eplazini likaCleaver ngoba uhlupho lapha aso Mashingayitse nxa sesichwayisisa kahle uhlupho olukhulu ngabantu bezanu PF laba ama-vigilante ezanu laba abayekho ama-activist ezanu aba-vocal babe besona ezigabeni bethemba ukuthi bacwashe ngephathi beseeza ngabe ngasabotshwa yibo laba abantu abanjengoCleaver Dube ababuye beqhubumba nika uMashingayitse iplaza.
Lo ngumfundisi Angliston Sibanda ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ukulumbana kwekansili yakobulawayo lenhlanganiso ephathisa ngendingeko zokulwisana lomlilo e-Operation Florian eyakwaleBritane sokuqalile ukuletha izithelo kulandela ukucitshwa kwemlilo masinya osekuphephise imiphefumulo kanye lempahla kaZulu lapho kuthe kwaqhamuka umlilo. UNothando Sibanda usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Kulandela ukubhidlika kwenotho elizwe, ikansili yayisivale inkamba zokulwisa umlilo eNorth End Lenketa, okwasokwenza kube nzima ukulwisana lomlilo kundawo zonke zedolobho. Ingcitshi ezalethwa inhlanganiso ye-Operation Florian yakweLengilandi ukuzafundisa izisebenzi zekansili indlela ezintsha zokulwisana lomlilo lokusebenzisa imitshina emitsha yokwenza lula lumsebenzi seziphathise ukuthi ikansili yehlise abantu abafa engozini zomlilo kusuka kuchumi ngo-2013 kusiya kwababili ngo-2014. Lanxa inani lemililo ebikwayo liqonyile, ikhansili ibisisanelisa ukusukumela phezulu okwehlise impahla elobayo emlilweni isuka phezu kwezigidi ezinhlanu i-$5.4 million isiya ngaphezu nje kwesigidi esisodwa samadola i-$1.4 million. Unobhala wekhansili njalo ebambe isikhundla sikamabhalane uNkosikazi Sikhangele Jowu uthi ikhansili ibisithwala nzima ukucitsha imililo ngesikhathi obesokwenza uZulu alahlekelwe imphefumulo lempahla ngenxa yokuthi bekungela inkamba ezeneleyo kanye lezimota zokuhambisa. Uthi kudingakala ukuthi izimota yokucitsha umlilo ifike ngemizuzu emihlanu kuphela kodwa bese bethatha imizuzu elithumi lanhlanu ngenxa yokusilela kwezimota bafice impahla sokungumlotha nje ngoba umlilo ukhula ngesiphangiphangi. Le mpahla yokugqoka lokuphefumula phakathi komlilo abayitholayo uthi yenza izisebenzi zanelise ukungena phakathi komlilo ziwucitha kumbe zikhupha labo abayabe bevalelwe ngumlilo.
You know, like njengama breathing apparatus lawana besingelawo reliable besile only 6 sets. So kwesinye isikhathi endlini kuyabe kulentuthu eningi ukuthi bonke badinga khona khona ukuze baphefumule and labo sebezifake engozini. But khathesi kuyabaphisibindi la madlabuzane ukuthi ukusebenza kufuna ukuthi bathole bele zinto zizokusebenzisa.
Ophethe uhlangothi lwe-Fire and Ambulance Service, umnumzana Richard Peterson, Uthi impahla lemfundiso abayinikwe Operation Florian isibachiye beyinkamba edlula zonke elizweni ngobungcithi kanye lempahla. Uqhubeke esithi imichina kanye lezembatho lezi abazitholayo yizo ezenza benelise ukwehlisa inani labantu abafa emlilweni kanye lempahla ebhidlizwa kumililo le.
Everything that you require in an emergency service, it's there, including medical stuff. Remember, we run ambulances as well. I think what I can say to you now is maybe we are one of the best equipped for emergency services because of Operation Florian.
Isakhamuzi uNkosikazi Major Penduka uthi kuqakathekile ukuthi idolobho libe lempahla eneleyo yokulwisana lomlilo ngoba seziningi ingozi zalolu hlobo ngenxa yezindlu eziningi sezaba lentambo zamandla kagetsi esezibolile okwenza kube lula ukuthi kuqhamuke imililo. Uqhubeke esithi imali ehlawulwa izakhamuzi ayingeke yenelisa ukuthenga impahla yonke kanye lezimota ezidingakalayo ukwenza lomsebenzi ngoba uZulu engela mali, ngakho kuyakhwabitheka ukuthola inhlanganiso yokuphathisa ubulawayo ngalomsebenzi.
Imota zakhona zinhle, unxa uzikhangela nje ziyabukeka, but sibonga ikakhulu ukuthi zikhona ukuthi zisincedise ukuthi sibe ngabalondolozekileyo edolobheni lethu lako bulawayo. Inxa ukuthi kungenzakala ukuthi amanye ama departments awe city council nxa engathola uncedo olufana nayo lokupartner with abantu abangancedisa ukuthi idolobho lako bulawayo libuyele njalo ekubeni lidolobho elihlanzekileyo.
Inhlanganiso yeOperation Florian yaphathisa okweminyaka emithathu isiza kuleli dolobho kwamaviki athile eminyaka yonke ukuzaphathisa ngempahla kanye lemfundiso. Ukubuya kwayo kokugcina ngo-2013, inhlanganiso le yeza lemota ezine zokulwisana lomlilo kanye lezinye impahla isengeza phezu kwemota eziyisitshiyagalolunye eyayizilethe kuqala. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguNothando Sibanda.
Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi ako 909 medium wave la ku shortwave 4930 5940 la ku 15455 kHz. Okwamanje ke sengidedela emuva ngelithiya izandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami owenu usithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Gideon Shoko, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, iZCTU. Sixoxa ngodaba lokuthi inhlanganiso yeNASA ithi yona kufanele izisebenzi zihlawule umthelo ozancedisa abesifazana abazithweleyo i-maternity tax. Asizweni ukuthi umnumzana Shoko uthini ngalolu daba.
Indaba ye-maternity levy leyi ekhulunywayo kumbe i-maternity tax yafakwa ku-TNF, Trapped Negotiating Forum. Uhulumende nguwa introduce indaba leyo. Thina sathi indaba ye-maternity levy ilenkinga yokuthi yona abasebenzi ama taxes yabo semaningi and izimali abazikholayo zilunjwane. For example, ngingakutshela ukuthi ka tax ku industry kulabantu abahola less than $170 enjalo uza kuba contributor kunasa enjalo uza kuba ibhadala ama e-tax. Even if engabhadali income tax kodwa nxa angena esitolo uyabhadala i-tax. Izindlu ka tax ziyadula, so umuntu lo anga yengezelwa amanye ama tax kuthi ukuthi khona kaso zakwanise ukuthi akwanise ukwenza izinye izinto la empilweni. Sase sithi thina i-proposal yethu sathi zwanini ukuthi siyenze into le enhle kangaka, asiyenzeni so imali leyo kayisuke ku-fiscal kuthi ukuthi ku-treasury kahulumende, ngoba phela imali etholwa nguhulumende ivela vele kuma taxes yethu. So uhulumende kafake esikhwameni leso iza esetshenziswa ngabomama nxa besiya kumatheneka. Ama-employers aphendula isityholo labo kabasakwanisi ukuthi khona bathole inye imali. In any way, ukuhamba kumaternity leave is a national duty kubomama. So kwase kuphela kunjalo okuthi mangalisa ukuthi khona sisizwa phela iNASA sesithi hayi thina sesiku advanced stage siyabuza ukuthi kathi iadvanced stage NASA suyenza lobani ngoba iama partners kwetrapetite yiwo phela ahlangana into le yayihluleka so wena suyenza lobani thina sesithi hayi NASA uyaphambanisa ukuthi uyenze njalo ngoba kuzange kuvunyelwane nxa kuyikuthi khona selifuna ukuthi livuselele indaba leyo bizani i-Tripartite Negotiating Forum sikhulume futhi so yiyo indaba ekhona kundaba ye-maternity leave thina i-maternity leave siyayifuna kodwa ukuthi ibhadalwa njani
lina belicabanga ukuthi iyenziwe njani kwenzela ukuthi abesifazana bethole usizo
thina sithi nxa kufuneka maternity leave uhulumende kabhadale kumali evela ku-fiscus kuvela treasury yakhe ngoba phela sithi abantu bonke abelizweni le-Zimbabwe bayabhadala izimali zisiya ku-treasury they pay through income tax they pay through i-tax they pay kuma-surcharge all those sithi kababhadale bona uhulumente bayifake lapha then omama nxa besiya ku-maternity leave then babhadalwe the whole amount nxa kuyikuthi khona umama uyathola $500 then sezanikwa i-$500 not okwakathesi abathi khona uzanikwa 75% kumbe what one so yikwethi kuproposa yothina sithi uhulumende kabhadale
kodwa kusobala ukuthi uhulumende unganike nelisi ingabi khona eminye imizamo engenziwa yini
imizamo engenziwa yokuthi khona iNASA kayibona ukuthi khona kumbe kungaba lezinye izimali njengoba bale ama-properties amaningi kangaka abazayifaka khonale kuma-tenant yabo mama
bakhathazeka kakhulu yini labo okumele bechiye umsebenzi bayibeletha
ye andiyabona i-problem ekhona nxa kuyikuthi umama uyahamba kuyobeletha even nxa e-permanent ule problem yokuthi yona imali yake uzanikwa leyana esithi kumbe i-75% kumbe sithi full pay ama-employers at the end kabasafuni ukucatsha umama sebefuna ukucatsha amadoda kuphela so omama sebesafa ngenxa yalokhu
lilalo ugatsha olusiza abesifazana yini njalo kuyini abakulethayo kini njalo kuyini eselabanceda ngakho
sile gender desk elidwa yiwak iwak sitsho ukuthi i-women advisor council yiyo ebona ukuthi khona omama lokhu abakufuna khona konke kuyayenza omama bayafundiswa kuma-issues awo aids kuma-issues ya-inheritance kuma-issues aba-marriages kuzinto zonke ezenzakalayo behamba labo ku-training lamadoda nje nge-training ema-legal ema-paralegals i-training yama-grievances labo nxa kuyikuthi kona kulama-scholarships bayanikwa labo bahambe bayafunda
eyobe kuyingxoxo lomnumzana Gideon Shoko isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions iZCTU lithiye indlebe njalo ngeviki ezayo lizwe ukuthi siliphatheleni uhlelo olufanayo lilami owenu usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
Hayi siyabonga ke sithandekile ngokusethulela uhlelo lwabesifazane njengokutsho kwakho ngilethemba abalaleli bazathiya njalo indlebe ngevikezayo Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zezinye zendaba kade silazo ke lamhlanje Kambe ukuxotshwa kukamnumzana Didmas Mtasa kubandla lezanu PF kungaku sitshoni. Izakhamuzi zesigaba seMatabeleland South zimelele ngabomvu impumela yesinqumo somthethwandaba waphezulu iHigh Court phezu kodaba lwepulazi leMaleme lapho esizwa khona kuthiwa kulomunye ubaba osefuna ukuthatha leli pulazi. Lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli ethi studio7@voanews.com. Loba i-text message kunombolo ezithi 1202-465-0318. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Abangenelisanga ukuzizwa lingasithinte ebulenjini kukheli ethi www.studio7news.com. Igama lami nguChris Gande Lilale.
You have have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga.